zalwa ngikholi okwesibini ama-ofisi ethu kusekhelo imiselwa ngo-1948 emathekeni laphana ezintabeni ye sazodidula ngo-1952 esisiwa emaphaneni yikho kokade esini lapha eKenya ngibuye lapha eKenya sike sahlala eZambia sazosuka eZambia sabuye eKenya ngahlala eKenya okweminyaka ethize ngazohamba futhi ngevangeli ngibuyele eZimbabwe ngisiyahamba amazwe esisathi afika eBotswana eZimbabwe ngazobuya lapha ngazophindela emva lapha ngo-2018 sengiphindela ngapha ekhaya ngilapha nje ngilencwadi zalapha konke okwamukwa khonapha abantu abamaningi bazazi khonapha sengile sizukulwane sesibili ngilapha eKenya.
Singathi ye kunjani ukuthi uhlale khonapho njengoba siwahlale isikhathi eside, incwadi lezo uzithole nini?
Incwadi sizithole ngo-2020 sanikwa kanye siyigroupu yechurch njengokubuya kwethu sawuhamba ngevangeli yikho lapho sathola khona izincwadi zethu khonapho. Abantu abami abanye base-South Africa, abanye base-Botswana bayendele eBotswana, abanye base-Zimbabwe, abanye bakhonapha eKenya ndawo.
Wezwa njani baba Sipindi uthola incwadi lezo?
Ngezwa right ngoba abantwana bonke sabazela sihamba ngevangeli likaJohane lesihamba ngalo eliyasuso obaba emakhaya baze bazofika kuleli lizwe behamba amazoni baze baphelela lapha lathi sezala abantwana sasithatha sikhula silaba sesilabazukulu ngathi ngitshela umntanami sebizwa kuthiwa ngobabamkhulu la ngoba selabazukulu lapha eKenya kodwa uNkulunkulu belokhu esigcinile bengasixoxi saye baze bagcina besinika incwadi. So siyalungiselela ukuthi yana sigcwalise nasinga evangeli kaJohane sihambe lalo emazweni angaphandle ikosi lapha.
Ye, singathi lihlupheke kanganani lingakatholi incwadi lezi?
Dubo, ikuthi uNkulunkulu yena kule nto ayifunayo ukuthi uyenze. Ungazujuke kuthini, ulale ngendlala, uvuke lapho udinga imali yokunasinga yokudla, uqotshe kusasa uswele, unikwe udinga mbitshani tolo, hayi uthi ara sihlala lokudla, sibonge ukudla kokudla kokukorovela. Kwaze kwakade singikhuluma nje senze plot yami sengiyakhile, sengihlalele eKenya. Free intweni yonke.
Uzwa njani ngakhonokho?
Hayi, ngizwa right kakhulu.
Ungakanikwa konke lokhu wawuphila nzima baba Sipindi?
Ye, aphila nzima kodwa-ke saqinisela njengokubana sasizele sithengise ukuthi yena hayi umnikazi wathi yena hayi lingasundlule hlalani khonapha.
Singathi vele laliphila njengeziphepheli phela ukuthi kwakukhathaza kakhulu.
Ye, aphila njengeziphepheli kodwa-ke into nje ukuthi umnikazi yena ngoba esigcina ngoba kwakungalanto angazi basibopha bakuyekela kuphela kugcine bakuyekela kulalapho abakusha khona.
Kulesinye isikhathi lapho wake wabotshwa khona yini usanda kungena?
Ngathi mina ngokwami binafsi anjengeke ngibotshwa kodwa abanye babotshwa bakhulula babotshwa njalo nje mina ngakutshela manga uNkulunkulu wangivikisa kuze ngaze ngathola izincwadi.
Ye, akukhulumeke utshela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi uzwa njani kulezi nsuku njengoba usulamaphepha njalo nxa ulokubonga ubongele uhulumende wakwele Kenya?
Hayi, ngiyabonga kakhulu uhulumende ngokubana sigcinekile kade sihlezi kahle asisela dubo sesithembe nje ukuthi yana sizahambisa ivangeli kaNkulunkulu ngisikhululekile singala dubo njalo singalakho lokho ukuthi yana endlini ngiyayirenta ngingahamba nje kwena singa oyasalwe ebhadala mbani udibo lapho olukhona kathi esingi-free ngoba ndendlu yami suka lapha ngiqonde emzini othi ngiwami